Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani imthwakazo omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 20 kuNcwabakazi 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ugatsha olucubungula amacala enkohlakalo olwezakhe lungaba luhahabela ukubopha umnumzana Robert Mugabe kulandela imizamo yokuvalela umnumzana Phelekezela Mphoko ejele.
Kasesabi thina ukuthi siye court kodwa besifisa nje ukuthi sibe le security kube le guarantee ukuthi uyabe secure.
Abantu abangaziwayo bahlasela imota yenduna uNdiweni osejele udaba lwakhe lokuthi akhululwe lukhangelelwe ukuthoniswa namhlanje ekuseni.
The family to trust the record is a humble majesty to see the pen happy. Inclusive civil high court. That's the same with the attorney justice.
Kungaba kwehlule ukutshengisela kwabasola ukonakala komnotho welizwe kodwa ukukhuphuka kwentengo yempahla akwehluleki ukuqansa.
Sibona ke zonke nje izinto ezisetshenziswa nguZulu, kungaba yikudla, kungaba yi-transport cost, lawo phela amafutha okuhambisa ayakhuphuka.
Kuyanyakazela edolobheni leGweru ngamapholisa lamasotsha kulandela ukuvinjwa kokutshengisela kade kumele kwenziwe libandla le-MDC lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ugatsha olucubungula amacala enkohlakalo olwezakhe lungaba luhahabela ukubopha umnumzana Robert Mugabe na kulandela imizamo yokuvalela umnumzana Phelekezela Mphoko. Umphoko kaziwa ukuthi ungapi kulandela ukubaleka kwenzileyo izolo ngemva kokuzwa ukhophe lokuthi bafuna ukumfakela itshefu entilongweni. Umphoko etheswa icala lokukhulula esitokisini isisebenzi sogatsha lwezemigwaqo izinara umnumzana Moses Juma. Yena umphoko wayengumsekeli kamongameli welizwe uthi lokhu wakwenza ethunywe ngumgabe esangumongameli. Ezinye ingcwethi zomthetho zithi umphoko wayemele abe ngumongameli welizwe ngesikhathi umgabe aze asuke esihlalweni. Ibandla lezanu PF lingakakhethi umnangagwa ukuthi alikhokhele. Umphoko ke wahlala kwele Botswana ngesikhathi engumeli weZimbabwe kulelo lizwe njalo yikho abalekela khona ngesikhathi kuhluthunwa intambo zombuso kumongameli Mugabe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe legqweta likamphoko umnumzana Zibusiso Ncube ochasisa ngokubaleka kukamphoko ngesikhathi sokuthiwa ayezinikeza emapholiseni lugatsha lwezakhe izolo.
Njengokuthembisa kwethu sasifika sine-trade goat ku-carpark. Ngike mangiphuma ku-carpark ngase nilandwa yilaba abanye ama-officers angu-4. Kwathiwa Ncube sewule change of plan. Somele umphoko aye e-central police station. Manje kwathi kwaba le-problem. Ngoba u-client angithi uvele uyesaba ukuthi nawo abantu abafuna ukumbulala. So ngase mbuza uSindi, Sindi uhamba njani? Sokutheni sokule change of instruction day wangasazwakali uSindi. Kodwa laba abanye abakhe banje ukuthi bona ba-receive ama-instructions from u-boss babo ukuthi kumele aye e-central police station. Ngase ngithi mina ukusayini word and caution statement akufuni i-police station. In any case, kule police post e-trade court. Why ingafani e-trade court? Singene court. So, yikho kube le challenge khona. U-client uyesaba kakhulu for i-life yakhe. Ukungena e-court kakwesabi. Let me emphasize that one. Thina we are prepared to have a trial. Ngasingaphiwa thina ama-state papers. Okunjenge-charge sheet. Okunjenge-ma-witness statements. Labo-state outline. We are prepared to have a trial. Even kusasa kunje. Si ready. Sithi singene senze i-trial. U-client akwesabayo. Yikubana angaze aphume e-court abe anywhere outside court abe kuma cells whether ngama prison cells kumbe ngama court cells kumbe ngama police cells bayamhlaba injection afi.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba selijamelene lawo amapolice?
Sengibhalele u-chairperson wezakhe i-agent letter sicela ukubana basinike i-trial date ukuze la master papers ukuze siprepare for i-trial lokuthi basi samone siye e-court simchazele lo chairperson ubana kathi baleki kase sabi thina ukuthi siye e-court kodwa besifisa nje ukuthi sibe le security kube le guarantee ukuthi uyabe e-secure
khona ukuthi engabotshwa uzahlatshwa ijekiseni ezambulala ukuthatha ngapi khona kumphoko
ukuthi uthatha ngapi ukuthatha ule uthole information kulomuntu omimformileyo ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi kuthwe labo besuka bevela eHarare kuthwe they should come and pick up a bag of potatoes and here is that bag of potatoes so your information angithe yona uclient your my instructions angithe wona
lo ke umnumzana Zivusiso Ncube igqwetha lika mnumzana Phelekezela Mphoko ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo amagqwetha amela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni athi amelele ukuzwa isinqumo somthethwandaba we High Court lamhlanje ekuseni kulandela ukukhwezwa kwawo isicelo sokuphikisa ukufunyanwa kwakhe elecala ngeviki edluleyo kanye lesokuthi akhululwe ngesibambiso sebail kusahluzwa leso sicelo omunye wamagqwetha kaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uveze ukuba imota kaNdiweni ebichayelwa isihlobo sakhe ihlaselwe yabhidlizwa ngabantu abangaziwayo uthi njalo okunye abangakuzwisisiyo ukuthi incwadi zikaNdiweni ezemthethwandaba bezikhiyelwe lapho ebezingatholakali khona lula okulinyathelo elingajwayelekanga uNdiweni wetheswa icala lokubhidliza impahla yesakhamuzi esigabeni sakhe esibikwa singalandelanga isigwebo sakhe njengenduna uNdiweni ugwetshele ukupika umnyaka olengxenye entilongweni yekhami lapho avalelwe khona lezigilamkhuba. UDube uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ngomgqibelo sazamukula nje liyacela i-record of proceedings. Sazisa ukubana alikho liyanda lock and key. Umantshongi omgqibeleyo abakhulu bathi balithatha i-record balifaka nda lock and key. Sesalithola namuhla. So sesilithole namuhla sijimela i-court sayenza i-appellate i-court. I think amafitshane kwese sikwenzile.
Nxa usithi ingwalo lezi bezivalelwe ku-lock and key njalo licele ukuthi zibhalwe kuhle zicace. Zithayitshwe zingabhalwa nje ngosiba kujayelekile yini emsebenzini wenu
akwandanga kujayelekanga because ligwala ufanti wonke umuntu nje ongabe le-interest engangeni ebhadala imali eluphiwe but akwandanga bathi yi-matter of interest because kusukela ngolwesine vele ikhona sokuhlalela amapholisa alindileyo khonapha i-anti-riot police ibhelisa but 50
isizathu nguye umnumzana Ndiweni kumbe ngokunye okwenzakalayo lokho okunjengokutshengisela okufuna ukwenziwa libandla le-MDC
kuqale singene enkundleni ngodaba luka-Chief Ndiweni ngolwesine ngoba even umantshinga engakhuluma isigubo sakhe kwafana singele ekuseni ngolwesihlanu sisangena ngo-3 lisamele i-riot police lihambe lindiwe i-riot police
kahle kahle isinqumo elithi lisikhangelele ngesani
ukuthi ikhitshwe esamukhezini sisamelele iyaphile ukubana ingene izakhamizi ukuthi kufanele zisebenze bezingakaqali ukusebenza sobe siyacela inkundla ukuthi imise isigqibo sayo simelele ukuthi i-court izakhele
sikhuluma nje ungaphi njalo ngubani oseke wakhuluma laye uphethwe njani
usekhama iprison sike sambona ngomgqibelo laezirula abanye abambonileyo yizinayo ispirit into ayekhangeleyo ngoba sibe singakayo ekhodi wabuya usina wazohlela phansi lami ngolwesibili wantshela ukuthi hhayi akaboni ukuthi uzathola i-justice umide ngamazwi akho wathi umantshulana ngumntwana omncane ngiyamunderstanda ngiyamrespecta ngiyamzwela sistenly under lot of pressure angiboni ngomuma okhona elizweni ukuthi engachuse i-justice kuyokuthi echuse unakekela abantwana bakhe
izihlobo zakhe lazo ziyambona yini njalo uthi uhlezi njani labanye entolongweni ufakwe phakathi kwabanye
but kule eseshaka lesenzekileyo umzulu wakho omuthi evela mbona izolo imoto ka-chief ichaye igijimiswe ngabantu bachaya bavulela amawindi emoto ichayelwa ngomunye wabazukulu bakhe kade vela okwenzekalayo izakhamizi wafanele zicaza i-comm service zagcina zilala enkantolo ngolwesihlanu so wasezilanda ngomgqibelo kuyazithatha ivele azithathe kogijimise khona ngabantu batshaya imoda.
Kodwa udaba lolu solukhweziwe lona emapholiseni
umuma ukhona i-waste of time lo-transfer report emapholiseni kusobala ukuthi kulesinye isandla esiphushayo izinto abantu bethuselwa amagqwetha ethuselwa even abantu basebenza ekhoti bethuselwa.
Khona isimo sinjani sise-Ekame prison?
Akulakudla, akulangubo, akulampahla. Ikhona futhi induna life yangena khona phana nje yajayela nje lezi zinto but akunzima kwesi.
Kungehlula ke kusele kulindeleyo kuyini eliza kwenza?
Kwehlule esilungu leyo siya e-high court siyecela i-bail pending appeal. Sesamele ukuthi ku-transfer record sizahamba ku-magistrate siyecela i-bail pending appeal. Ngehlule sesibili e-high court lapho sethemba ukuthi sizathola i-justice.
Alo ke ngumnumzana Dumisani Dube igqwetha elimela induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ithi uku kwela njalo kwamafutha ezimota izolo sokwengeze ubunzima uZulu avela abhekane labo ngoba kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo ezitolo. Ilitha linye elamafutha edizili likhwele lisuka ku-$9.27 laya ku-$9.36 kwathi epetulo yaqonga kancane isuka ku-$9.09 yaya ku-$9.12 ilitha linye. Intengo yamafutha ezimota isihlala ikhuphuka maviki wonke. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Vele sivele sakutsho ekuqaleni ukuthi ngemva kokuba ke sebecazule i-bond kumbe i-RTGS leyi bayitsho ke ukuthi sebezayifloata ke ku-open market kuza affecta ke intengo yezinto asomafutha ke wodwa ke esiwabona khuphuka. Sibona ke zonke nje izinto ezisetshenziswa nguZulu kungaba yikudla kungaba yi-transport cost lawo phela amafutha okuhambisa ayakhuphuka. So akusimangalisi kodwa esikunanzelela ukuthi iholo ke kalikhuphuki. So siyesabela ke ama-members ethu ukuthi ubuyanga buzayanda phela ezindlini. Sibona ukuthi abantu bazathwala nzima ke ukuthi bakwanise ukuya emsebenzini bakwanise njalo ukuthi iholo labo libaphakamise libaphuchise inyanga. Akusimangalisi ke ukuthi intengo yezinto sibona ke ikhuphuka ngosuku ngosuku.
Ngokukhwela kwentengo mahlayana lokhu moyo lingathi imuli isidinga imali enganani ukuze yenelise ukuphila ngenyanga esingathi i-poverty datum line.
Udubo baba ikuthi njengoba ngingatsho ekuqaleni ukuthi ilimali le esingathi ngamaphepha nxa ngingayiletha okwamanje ngithi imuli elabantu abayisikhombisa kumbe abayisithupha bafuna ke inano elingaka. So kungani ngiqamba amanga ngokuthi ngelanga ngelanga i-poverty datum line phela iyakhuphuka ilandela phela i-RTGS le phela engathengi lutho. Izolo ingabe umuntu efuna kumbe singathi imuli likhangele i-5,000 namhlanje imuli efananayo isifuna i-5,500 kusasa imuli efananayo iyabe sifuna i-6,000. Kuba nzima-ke ukuthi singatsho kwamanje ukuthi i-PDL kumbe i-poverty datum line imi ngathi ngokuba phela kayisami iyahamba nsuku zonke ke imali ilandela phela i-parallel market kumbe interbank exchange rate. Yikho udubo olukhona.
Lo ke umnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions bekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Amapolisa athi kulabasakhulayo ababili u-Evidence Ncube loMasimba Jemwa ababotshwa eHarare ngemva kokutholakala belenkemba. Kumbiko owethulwe ebulenjini bokuxhumana weTwitter, amapolisa athi ababili laba bagwetshelwe ukuhlala esitokisini okwenyanga ezimbili ngamunye. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende weleMelika ulomlandu wokutshotshozela ukutshengisela kwebandla leMDC. Iphephandaba leli lithi lokhu kulandela imfanekiso itshengisa ummeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Brian Nichols, esendlini kamsekeli webandla leMDC, umnumzana Job Sikhala eChitungwiza, mhla kuzavuka kulokutshengisela eHarare ngolwesihlanu. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli beStudio 7 abawathumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7. Mina igama lami nguAdolf Shaba. Mina umbono wami ngibona uhulumeni kamnangagwa kukhona akwesabayo, nakho uma abantu betshengisela uyabavimba, okubonisa ukuthi hhayi lama demonstration kukhona imessage ayithwala ayisa kubo. So hhayi, siyabonga abantu beZimbabwe uma bengabambana beyale bephusha besiya phambili, akukhona okuhle okungenzeka ngoba hhayi sobebonakele bayaphanika, ngoba ngabe abesabi ngabe bavumeli abantu bayenza noma yini abayifisayo, konke lokuthi bahle bevala izitrada besebenzise namakhodi, ngoba obvious i-judiciary system yaseZimbabwe ivele iphethwe yilaba abakhulu bezanu-PF. Zonke izinqumo eziphumayo zikhitshwa ngefavoritism, ngoba sikho isinqumo esiqakatheke kakhulu ezweni esake sawinwa ngabanye abantu ngaphandle kwalaba abantu bezanu-PF. Siyabonga, kodwa ngoba njengoba kusho kunje tshengisa ukuthi ikhona indlela eyaphambili.
Linjani lonke basakazi beStudio 7, siyalibingelela ngomusala ngothando. Siyathemba ukuthi lonke liphilile ngezindawo ngezindawo. Inkosi belani. Igama lami nginomaZulu, kodwa sokuzoba nzima ngoba lathi sizwesaba ukuveza amagama ethu, ngoba into esizenzakala eZimbabwe sisathembisa. Kumanje abantu bayafa, bayashaywa, bayalimala ngenxa yeqiniso kuphela. Akusamelanga bekhali ukuthi bayalamba abantwana bakaNkulunkulu. Uma bezama ukuthi belwele ilizwe kuba yinkinga. Asazi ukuthi amapholisa wona indlela ashaya ngawo abantu, wona abona kanjani ngelizwe lakithi, because hhayi abantu basenkingeni kakhulu. Sesiyosaba vele kakhulu, ngoba hhayi iZimbabwe sesibonile ukuthi umuntu uyalifela iqiniso mpela ayilahlwa ngenxa yeqiniso, because kubi. Isimo sibi, isimo somnotho sibi, akulani. But abantu bajayele ukuthi waye bekhuluma ngaleyona or bezama ukuthi bezama ukulungisa ilizwe lethu. Abantu be-MDC abayeke azama ukuyeka le nto, cause bazophela okusalayo. Vele ngeke beze bewine, ngeke beze bathola ama-right eZimbabwe. Okusalayo kuzophela abantu. Lapho sesicabangela abantu, because uyabona into eyenzakale laphayana, lanxa beveza kwi-news iyadabukisa. Asazi ukuthi kobhetha ngani.
Salibonani Studio 7, mina igama ngu-Adrian Pire, ngikhuluma ngisewange. Hhayi, siyabonga kakhulu ngendaba elisipha zona kakhulu, sithi ngabe liyaqhubeka lisiya phambili lisinikeza indaba zeqiniso, ngoba sesidiniwe eZimbabwe nale i-government ekhona ehlala esipha indaba zamanga nsuku zonke. Hhayi, ngiyabonga kakhulu.
Sanibonani sizwe sikamthokazi, niyaphila, niyaphila lani basakazi abahle. Ngithanda ukudlulisa lokhu nama kusenhliziyweni yami ngesimo sasekhaya okwenzakala eZimbabwe. Nami ngendlela engibona ngakhona sokuyisikhathi sokuthi ngabe i-United Nations iyangenela, ngoba abantu bancindezelwa okusegcekeni. benjalo nohulumende okhona akakhuluma iqiniso, amapolisa achaya abantu alimaza abantu, kodwa bona bathi khona bayavimba ukuthi kuzaba lodlame. Abantu abalodlame yiwo amapolisa ahlukumeza abantu. Kungabe i-United Nations iyangenela ngoba isadika yila engakwenza, ngoba kuyimpilo yesadika vele. Uma bebona kusenzeka kanje bayajabula, ngoba bona befuna ukuthi behlale bephethe. Isadiki umkhuba wakhona yabunjelwa khona ukuthi vele ihlukumeza abantu. Bonke uhulumende bana babakhona la e-Afrika bayahlukumeza abantu. So ma abantu bechaya, so babona umnangagwa esenza izinto ezi-right. Kungabe iyasiza i-United Nations le internationally ingenele, ngoba abantu beZimbabwe sebethwele zima, ngabe bayakhululwa nje bezikhethele upresident wabo abamfunayo. Lapha ukuhlukunyezwa sokukhulu kakhulu. La ngapha abantu abahlala emazweni esakhelane lawo leZimbabwe njengeSouth Africa, abantu bayahlukunyezwa. Manje asakwazi ukuthi manje abantu sokumele bayephi. Kunjalo nje sihleli eSouth Africa, sihleli ngoba ekhaya sihlukunyezwa. Manje asazi ukuthi abantu sokufanele bayephi. Mangabe neSouth Africa ikhanyayo la ibheda kangaka ukuthi sefuna ukuxosha abantu, siyamangala ukuthi abantu sokumele baqonde kuliphi ilizwe pho.
Salibonani njani okhulumayo umkhokheli Moyo. Bengithanda ukusola kakhulu ukuthi ama-politicians akuthanda ukufaka abantu, ngathi kumbe ngithi abalandeli empini zabo zokukhokhela-ke ukufuna ukukhokhela ilizwe, kumbe ngakubeka kanjalo. Kodwa-ke ngisithi thina abantu asifundeni nato ukuthi sihluzisise before siyenze lokhu kwenzakalayo. Cause uma-ke usuyatholakala soshayiwe solimele kunje izibhedlela zingekho kahle, ulimalele into ongasoze ukhompasethwe khona ukuthi hhayi upastiphethile laphana wasiza kwathi. Kuyazakala-ke noba ungazuyenzeni, ayikho into ezoyenziwa. Noma uzodwayide ukuthi kumbe ipetroli ini ini, ayikho into esoyenzakele, ayikho into esizoyenza.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ipolisa elimhlophe uDaniel Pantelo owakhama onsundu u-Eric Garner ngengalo waze wafa, liqotshiwe emsebenzini izolo ngemva kweminyaka emihlanu kwenzakale lesi sehlakalo. UGarner wayezithengisela igwayi, walandwa ngamapholisa amahlanu. UPantelio wamdumela, wamkhama, wazwakala esithi angisaphefumuli, kodwa uPaleo wala elokhu emklinya waze wafa. Isehlakalo lesi ngesinye esachiya elemelika lizibuza ngokwanda kwenani labensundu ababulawa ngamapholisa amhlophe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Udaba lolu luyakhathaza sibili lolu mfowethu, ngokulubona kwami kuyakhanya ukuthi ubandlululo lukhona sibili phakathi kwesizwe lesi lapha. Na ngokubona kwami lukhona sibili, ngoba undoda lowu awukhangele ngathi bamncengancenga, bambhebhisi, bamgcinagcina engxenye zelele zikhanyisa ukuthi aretire khonaphana, sebemnyekela ngemva kweminyaka emihlanu. Ngibona ngathi akulungani.
Ye, kodwa nxa sikhangele lona udaba lokubana abensundu bakhanya bathwaliswe nzima ngamapholisa amhlophe, kungakuliqiniso yini kumbe abensundu labo bayawona kakhulu?
Hayi, akula muntu ongoniyo, bonke abantu bayona. Ungakhangela enxa esithi ukhangele bona ababulala abantu kakhulu ngembhobho, ungakhangela kayisibobamnyama. Kodwa umuntu okona ngavele kuphela abulala abantu kuphela, uzazo sokuthi hayi ingqondo zakhe kazithathi, kungathi uyagula umkhuhlane wengqondo. Kodwa ngapha ngakithi ebantwini abamnyama akulanto enjengayona le. Abantu bangakubona bangabotshwa aba asiphiwa ithuba eza uhludutshwe kona kumbe vele uhlube into omuko omubi sibilo ona ikho ngathi ukukhanya ngathi kubandululo khona khona.
Manje wena njengomuntu osukhulele lapha ulabantwana abondlayo belapha ubafundisana ukuthi bengangene engozini ezinjengazona lezi esizibonayo zisenziwa ngamapolice.
Vele ngihembathele nje ukuthi vele ungakhohlwa ngidolangelanga elilodwa ukuthi isikhumba sakho simnyama. Ungavele bakumise, ungavele ungahambi futhi 2 meters ukuthi ulokhu drive uziyahambi. Uhlume, uqhume, ungazwenza okunye khonapho ngoba anything kuvele kunyikinyeka nje kuphela kungaba luhlamba. Lokho ngiyabafundisa, siyabafundisa. Kwesinye isikhathi siyasimiswe sisonke lami begade lami imoto bakhangele ukuthi mina ngenzani njengomuntu omdala. Ngihle ngichume, ngihle ngilale phansi ngithi yakho.
Manje zona indawo zikhona yini ongathi hayi lezi vele yizo ezingani umuntu onsundu kumele bangaphambanisi singathi kuthina umbe ukudlula ilayithe libomvu lokunye okunjalo? Zikhona yini ezinye indawo ozwa khona ungathi kungcono?
Hayi emgwaqweni nxa udriver ikakhulu yizo esingathi siyakhathala ukuthi ngabe abantu baba speedi kakhulu ngoba bathiya khonapho kuspeed benokusithi leyo zezinye indawo lezi bese bezethiya lapha ezintweni lezi ezidakisayo lezi. Kodwa-ke lezo-ke thina singcono ngoba siyasazibalekela. Kodwa-ke mbona ngathi bababamba kakhulu khonapho entweni ezidakisayo ispeed lezinto zokulwa ukulwa lokho okuncinyane nje okungasizi lutho.
Alo-ke umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Says she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never dreamed forever be nobody wifey. Yeah. She wanna make a pretty but your heart is a mess. Play you like a villain cause she caught in a way. Tonight I am walking away. 9 to 5 mine and I grind. Yeah, yeah. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world. I never trade you for anybody else. A brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing in all the world. I never trade you for anybody else.
Pose like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera's closing. Drip broke the levy when my killer's rolling.
I think tonight she might break her brain. Melanin too dark to throw her shade.
She minds her business and winds her ways.
Go like 24K.
Okay. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting but falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world. I never trade you for anybody else. A brown skin girl, your skin just like pearls.
Brown skin girl, ingoma ka Beyonce ebambane labanye abahlabeleli abavela kuzwekazi le-Afrika. Besigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.